Diabele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 Nkwenkwezi, May Day, Africa Day 2018 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje,
kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwazabejikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengama-tools e-violence.
Abasakhulayo bakobulawayo bananza usuku lwe-Africa Day ngokusayina isivumelwano sokuthembisa ukuthi abasafuni ukusetshenziswa kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Nelson Jamisa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo wesigaba semandebeleni. Uhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini, i-17.5%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasakhulayo bemabandleni ezombusazwe atshiyeneyo bathi abasafuni ukusetshenziswa ukwenza ubudlwangudlwangu lodlakela babhale amagama abo kusivumelwano sokuthembisa ukuthi abasoze baphatheke emkhankasweni olobudlwangudlwangu loba ukusetshenziswa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yeVictory siyanqoba Trust kobulawayo ongene ngabatsha abavele emabandleni ezombusazwe ehlukeneyo agoqela iZANU PF, iMRP, iPDP ekhokhelwa uNkosikazi Mathibenga, iMDCT ekhokhelwa nguMakhupe, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, iNPP, iZaphu, iPDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Injongo yalomhlangano ngeyokuzama ukubumba umkhuba wokuthula phakathi kwabasakhulayo laloba besekela amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ikakhulu lonyaka ilizwe likhangelane lokhetho. Osakhulayo webandla leZANU PF engumsekeli kaNobhala Jikelele umnumzana Mabutho Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bengavumi ukusetshenziswa njengezikhali zobudlwangudlwangu.
Ilanga lanamhla leAfrica Day njalo sincusiwe lapha ukuthi sizokhuluma ngepeace. We saw it very fit njengeZANU PF to be part of this event because kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwazabejikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengama-tools e-violence. So njenge-new dispensation ekhona kathesi eZimbabwe ku-government yeZANU PF sithi thina peace kumele iqakathekiswe kube le tolerance.
Isikhulumisa abakhulayo seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abatsha bengavumi ukusetshenziswa kudlakela babekwazi ukuthi ukhetho lungaphela bazaqhubeka bephila labantu kanye lababahlukumezayo.
Thanda ukukhuthaza abanye abatsha lapha eZimbabwe ukuthi sesifikile esikhathini sokhetho, asikhankaseni ngokuthula, asisebenzeni siqede kudlule, akudingi udlame, akudingi ukuthi size sinyathelane ukuthi sivumelane noma singavumelani, asihloniphaneni singabantu, kuzathi sokuzidlulile sizabe silokhu singabantu njalo asithandaneni njengabazalwa e-Afrika.
Osakhulayo olilunga le MRP umnumzana Xolani Ncube uthi njengebandla bazaqinisa ukusebenzela ukukhuthaza ukuthula hathi ukukhuluma ngomlomo kuphela.
Tina ezi abantu abatsha abasakhulayo asikholwa enkulumeni sikhangela izenzo. Yebo ungakhuluma ngokuthula kodwa uza kwenza yini ukuthula kwangkhona? Tina njengemthokazi Republic Party sizama ngamazwi ethu. Izenzo zethu ziyatshengisa ukuthi simele iMathebeleni, simele umthwakazi.
Umnumzana Mthulisi Ndlovu Magaba we-PDP uthi abasakhulayo bayahlupheka kakhulu, ngakho kumele basukume bazimele bananzelele ukuthi elakusasa labo liyachitheka besetshenziswa.
Kufanele sicaba ngento eyi-1 njengabantu abatsha ukuthi thina ithi esidubekayo and sizahlala sidubeka. Mbona ngento yaleli lizwe selifuna ukuthi ke sichiyane nama-politicians langaqedakaliyo, mhlawumbe ke sifake mhlawumbe umuntu ongumama nje ongasikhokhela ngoba ngiyazi ukuthi umama nguye umuntu ongalida, uyiba abantu abakwazi ukugcina imuli.
Ucommissioner we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uqonqosele ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula ukuze ilizwe lenelise ukuhuga abafuna ukuqala amabhizimusi.
Ngizathanda ukuthi ngithi elections are around the corner and as i-National Peace and Reconciliation Commission ngitshayela isobe izakuthi peace okokuqala is very key for economic growth. There is no investor that is actually keen to come and invest in a country okungelakuthula. Ngilicela indlela ukuthi madoda asingawe yini kusimo lesi because those special calls aza kufrustrate.
Abamabandla ezombusazwe ehlukeneyo babhalelane phansi bethembisa ukuthi abasoze baphatheke kwezodlakela, njalo banikeze ukhomishina ugwalo abalubhalelane phansi oluyisithembiso njengendlela yokwenza isiqiniseko sokuthi abasoze benze ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli welinye lamacele eMDCT uxolo abatsha bemazweni yawezwekazi labensundu bakhuthaza uhulumende ukuba baqakathekise ukuvulwa kwamathuba angabenza bephatheke kuntuthuko ye-Afrika lokubatholisa imisebenzi lapho abangasebenzisa ulwazi lwabo. Okunengasikuzweni kumaPeter Ntambe eseHarare.
Abatsha abathi sebefuna ukubona amanyathelo azwayo asekela intuthuko yabo ngoba iningi labo lisebenza gadalala ukuthola imfundo yaphezulu kodwa abathi sebegqibe izifundo imisebenzi ingavuki okwenza ukuba abanye becina sebesetshenziswa kudlakela lwezombusazwe. Umcebisi Ndlovu uqhuba izifundo zesesoloji njalo uthi leli zwekazi kumele lilwisane lodubo lwenkohlakalo lokufumbathisana.
Sifuna ukuthi kulungiswe ukuthi corruption istoshwe, qalise ukulinywa sibe self-dependent. Isifiso ukuthi sithuthukise i-Africa. Lathi ukuthi masiphuma siqede university sikwazi ukuthi i-future lethu elakusasa kuhamba kahle phambili.
Unombeko Ngwenya ngosakhulayo ofundele eze athe lolimi lwesiphuthukezi. Yena ukhala ngokuthi njengoba imisebenzi ingatholakali kangaka kuba nzima kwabatsha ukuphatheka kuntuthuko yezwekazi le-Africa.
Ngikhangelela ukuthi ngiqeda ngithole umsebenzi. Iloba ngingathola umsebenzi ngenelise ukuthi lami ngiqale umsebenzi ozathi wenze abanye abantu labo baqhatshwe ngela kusasa. Senelise ukuthi sibe le kusasa elihle i-Africa yethu iphumelela ithuthuka.
UMalcolm Noriarwa oqhuba izifundo ze-banking le-finance uthi icebo elihle lona lelo elokuthi abatsha benelise labo ukusungula imisebenzi besekelwa ngohulumende kuleli zwekazi.
Nxa sikhangela kathesi abasakhulayo abaningi kathesi bahlezi elokishini and mostly vele abaningi bakhona sebenzisa ama-drugs of which nxa sikhula so asoze into esingabe sizikhangelela zona lezo. Uexpect ukuthi nxa umuntu esithi sekhula early 20s yabe sethola ama-opportunities okuphila.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ilohlangothi lwabatsha esilumcijo emayelana lentuthuko yabo, kodwa leli zwekazi lokhu libhekana lenkinga yokungaphumeleli njengalokho okukhangelelweyo kubangela izizathu ezichiyeneyo ezigoqela impi zomdeni, ukungahlaliseki, ukungathengwa kuhle kwalokho abakuthengisayo lokwehla kwentengo yomnotho wayo okufana lezenjiwayo ezinje ngecopper amafutha ezimota uranium lokunye emhlabeni jikelele kunye lokubhidlika kwamafekithali alungisa impahla osokwengezelela inani labaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu edolobheni leGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lokuthula lentuthuko kulomhlubulo. Uthi umongameli Mnangagwa kalawa amaqhinga okulungisa indubo ezibhekane loZulu weZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Ekhuluma embuthanweni wabalandeli bebandla lakhe enkundleni ephelandaba, uJamisa uthi uMnangagwa useluphele njalo kulo ukuthi angakulethela uZulu weZimbabwe oseleminyaka edubeka. Amazo akasekelwe ngusikhwica mfundo uWelshman Ncube othe uZulu akumelanga khohlwe ngombhuqazo weGraground owalethwa ngumnankagwa labanye bakhe. Omunye wabekulumhlangano umnumzana Dennis Moyo udule themba lombuso kaChamisa.
Engunanzelelayo ngabantu abalapha bose nginanzethatha abaningi lapha ngontanga okunjengisa ukuthi khona i-young generation ngibona engani ile future ingcono nxa ikhokhelwa ngabantu abatsha. Ngoba nxa nginanzelela esikhathini esiningi besikhokhelwa ngabantu abadala abantu ababatsha besuka abalutshwane emhlanganweni yethu. Engunanzelela njalo ukuthi khathesi abantu abatsha ngobuningi babo ebesengikhulumisane labo ngalesi sikhathi khathesi abantu asebebhalisile ukuvota okusinika ithemba lokubana upresident ngefuna eselichamisa unawo amandla okubana lumnyaka athathe intambo zombuso abe ngiyopresident weZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu isakhamuse eGwanda udizana uPFA elathuba lokunqoba emandebeleni lonyaka.
uChamisa usithembisa okuhle kakhulu ngoba usitshengisa kalabandlululo bazange athi uteni amashona ngamashona amandebele uyasibambanisa singabantu izanu PF yayisenza ibesithembisa amanga uchamisa uyasithembisa emadebele uyihope
uchamisa oqhube omunye umhlangano emawabeni lamhlanje ekuseni uthe okunaza kwenza ukuthi abafundi bemfundo yaphansi abayubhadala esikolo kukanti imali yohlobo lwama-bond notes iza kulahlelwa egodini uchamisa obesemapisa izolo uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ezansi emandebeleni ngokuya e-Bait Bridge kusasa ngimele istudio 7 emajawundeni egwanda ngingu-Albert Ncube.
Uhlelo lwe-Live Talk lamuhla sihlolisisa ngokujulileyo usuku lwe-Africa Day ngesikhathi amazwe amaningi awezokazileli agoqela iZimbabwe esehluleka ukugcwalisisa izifiso zikaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inkokheli yebandla le-National Patriotic Front NPF kobulawayo yamukele ngenjabulo enkulu abakade besekela ibandla le-ZANU PF labakade bengabe MDC ekhokhelwa uMnumzana Welshman Ncube asebecabange ukuba ngamalunga aleli bandla. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Lokhu kuvele emhlanganeni waleli bandla obukobulawayo namhla emini lapho inkokheli yalelo bandla eveze ukuba uZulu eziqintini eziningi zelizwe usejabulela i-NPF. Unkosikazi Rosie Phiri, umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabo mama, uthi ibandla lamukele amalunga amabandla lawa amaningi.
So bathi ngendlela abahlukuluzwa ngakhona kuzani PF la ngendlela yokuthi ngama primaries bafica amabizo abengekho kwathi babona they are not in the structure bona bebasakala beyi district isiphathwe sesikhona ngale so bona babona ukuthi ay khanya abantu labana kababa qakathekisi as abantu abamele bevotele ibandla labo basebesithi sebefuna ukujoyina i-NPF ngoba bayizwile ukuthi kuleli bandla eliqakathekisa wonke umuntu so baqala basibiza beyi-leadership bebalutshwane basebe sifakela ilanga la ngesaturday last week sasesihamba siyaba bemukela ke bebaningi babe kuma-over 200.
Umnumzana Felix Chindori ohlala ku-Ward 15 kobulawayo uthi esiqintini sakhe bayajabula ukuthi abantu bayasuka kuZANU PF besiza ku-NPF.
Right. Into esijabulisayo ukuthi abantu bayasuka kuZANU besiza ngobuningi babo ku-NPF. And sisaliswe lomsebenzi omningi kakhulu ukuthi abantu beze kithi and abantu bayijabulela kakhulu NPF.
Ebuzwa ukuba ibandla lakhe lizakwenza na ukhetho lwama-primary, umnumzana Nasisiyo Elijah Makhulumo olilunga le-Central Committee uthi abasoze benze lolu khetho.
Njengepathi esanda ukusungulwa, thina asila ntuthwa ngama-primaries esizawenza. We are an organized party. Iparty lani ukuthi abantu balomzwa ngedwa ukuthi vele ngase siya ku election lapha. It will be by consensus. Consensus in terms of capability. Abantu ngokwenza kwabo ukuthi khona abantu ezizabafaka ezikhundleni lezi esiyabafaka kuma different constituencies or whatever it is. Kuyabe kunge in terms of capability. Uyakwanisa yini ukuthi uyimele iparty ye-NPF.
Umgcini sihlalo we-NPF elizweni, unkosikazi Eunice Sandi Moyo, uncome imisebenzi yobukhokheli bakobulawayo esithi lokhu kuveza ukuba leli bandla lithandwa ngabantu eziqintini. Wazise lumbuthano ukuthi lapho ibandla eliza kwethula inkokheli emphakathini owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe bazamnxusa abe khona emcimbini lowo lapho azavalelisa khona abalandeli bakhe aveze njalo ukuthi kwenzakalani ngesikhathi esusa embusweni.
Ye ubaba siyamfuna abe khona ngoba thina njengabantu bakhe sifuna ubaba azosivalelisa asitshele konke okwenzakalayo ngoba abantwana bakhe abakwazi ukwenzakalayo. Sikubona kuyindlela yokumbonga lathi sizazuza isikhathi sokuthi simbonge esisebenzela emhlanganweni. Simbonge ngokukhulula ilizwe leZimbabwe ngoba mina ngibona kuyikho okuqakathekileyo. nga uvele ungafundisa abantu into eliqiniso abantu bacina belibona iqiniso ongeke uqamba amanga suku zonke bazaze bakufice ukuthi uqamba amanga banenge abantu baphuma kuzana uPF bebuya kuNPF and you are so grateful to those people because they are seeing the light and we welcome them siyabafuna ngobuningi
inkokheli ye-NPF iveze injabulo enkulu ngosekelo eluthi lutholakele phakathi kwamaviki amabili edluleyo esokubanike idlabuzane lokuqhubeka bephatheka kwezombusazwe ngoba bebona besesele ndima abangayidlala laloba iningi lengcwethi zombusazwe zisithi leli bandla kalila elakusasa elihle ngoba lawonelwa ngomgabe Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Abantu abaningi baveze ukucunuka phezu kokwenzwa kukamsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mukupe abambona eveze ukungahloniphi abaphila legcikwane lengculaza ngokuthuka akwenze umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni uStar FM uGibson Bebe usethulela lolu daba
Umkhupe uke walahla umlomo ensukwini ezimbala ezedluleyo ethi umkhokheli webandla eliphikisayo eleMDCT umnumzana Nelson Chamisa kasoze avunyelwe libutho ukubusa loba engaze yanqobe ukhetho uphindile umkhuba wakhe wokutshekisa inkulumo lapho kule ngoqo yempikisano lomnumzana Tendai Biti kuhlelo lomsakazo oweStar FM olwe 263 Express Ababili laba bebexoxisana ngesimo somnotho weZimbabwe emizameni yokudinga ukuletha amacebo okuthuthukisa. Umkhupe ucine ecaphukela uBiti ngendlela amphendule ngayo emthe isiphukuphuku esingaziyo esikukhulumayo. Kulapho ke umkhupe acaphuke khona esebuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi akhe awe HIV. Ubiti uthe ebuzwa lokhu nguye oqale umkhuphe ngokumtshela ukuthi uyahlanya uthe yena uzibona engaphambanisi lutho ngoba yizo indlela zokuxoxisana ezisetshenziswayo umuntu nxa efuna ukuthi umbono wakhe uzwakale
Izizukulwane zeZimbabwe ziyangiphendulela angila okudlula lapho indlela engikhulume ngayo iyavunyelwa angizange ngeqe umzila emthethweni yokuxoxisana lokuphikisana
ingcwethi ecibukula ngezombusazwe umnomzana Ostalos Ndlovu uthi amazwi kamkhuphe aveza sobala umbono kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa
into ayenzileyo okuqala ayikho emthethweni emthethweni abathi defamation of character ukuthi tshela umuntu istatus sakhe kakhulu ungalaproof okwesibili into ezwe ngumkhuphe ingaphandle komthetho or ngathi mina isintu ikakhulu mayelana lebandla lendawo yokubandlululo kubandlululwa abantu abaphila ngegcikwane le-HIV and AIDS njalo kulusizi ngoba kuphuma emuntwini ongu-member of parliament
esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcebisi Mudimba uthe sekukanengi umkhuphe elahla umlomo engajeziswanga ngabomthetho okuveza ukuba ukhuluma emele uhulumende osembusweni.
Umkhuphe kufuze akhule, akhulume inkulumo eziqondileyo njalo azithibe ananzelele ukuthi baningi abantu abaphila legciwane le-HIV lapha eZimbabwe. Lokhu njalo kutshengisela ukuthi bayalulaza indaba zabantu abaphila nemikhuhlane etshiyeneyo njalo ngezinto asezikhulumile sokufuze bamphumuze kancane nxa bekhangelele ukuthi bakhange izinhliziyo zabantu kukhetho oluzayo.
Kodwa osakhulayo waseHarare uNobukhosi Ngema uyamvikela umkhuphe esithi uBiti nguye omqalileyo ngokumtshela ubuhlanya.
Akukhulumileyo umkhuphe akuqondanga kodwa kungenani uBiti layo uphambanisile ngeke uthi uxoxisana lo muntu ubususithi ukhuluma njengomahlekisa kutshengisa ukuthi kakwazi ukukhuluma laye.
Istudio 7 kayisenelisanga ukukhuluma lomkhuphe ngoba ucingo lwakhe belungadojwa ukuze avikele emazini ensolo aqondise kuwe ngabantu ikakhulu enkundleni zokukhulumisana lezokuzilibazisa ebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngu Gibson Pepe.
Ukhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ye, limkotelo kanti ukuthi inkundla ye-MJNC ngelanga layizolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba imali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kusho kuhlangene lama-civil servants akhona elizweni. Ye ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisebenzi lokhe linjalo. Okungezelelweyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezulu kwemali yonke eholwa umuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Ibuye njalo kulabo abasemakhaya, ihlanganiswe le mali rural allowance. Phezu kwakho konke lokho besekusengezwa ke i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So i-special allowance ke leyo mali.
Okutsho ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni.
Ye, kungakhathalekile zisemaphandleni kumadolobheni kunjalo sibili. Kanti-ke zisemaphandleni kuzathuthuka kancane nangu phela eyazo ivele ihlezile ile rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance, kutsho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi siphezulu kancane.
Nxa sisikhangele na le 17.5% izakhuphula okunganani, asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu engathola malini?
Okwamanje engazange ukutsho ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ukuya ngisho utheleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kayikasomali eningi kakhulu okuthi singachaya umpululu ngayo.
Hello-ke, ngumnumzana Sifiso Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Africa Unite, ingoma kamuyi uBob Marley sigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Abasakhulayo bamabandla achiyeneyo koBulawayo bananze usuku lweAfrica Day ngokusayina isithembiso sokuthi kabasoze basetshenziswe kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MTCT umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uZulu eGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.